ichapter ye United Nations yenelisi iyenza ukuthi amazwe engahlukumezi amanye amazwe ngokuletha ama sanctions. Imithetho ye United Nations ayivumeli ukuthi elinye ilizwe liphe elinye ilizwe ama sanctions. Yikho ke uhulumende waseZimbabwe ulelungelo lokusola la ama sanctions ngoba angaphandle kwama provisions awe United Nations eli yiyo ekhangele ezombusazo womhlaba wonke jikelele.
Sesikhangela zona iziqondiso zeMelika ulusu loluyane lokuthi belandele lokhu lalokhu lalokhu.
Okuningi kwalandela ungakhangela kuma elections indaba ezifanana lokuthi ballot elalifunwa ngamabandla aphikisayo ungakhangela le ndaba yokuthi imedia ibe lokukhululeka khona lokhu siyakubona kwenziwa akuzange kube lobudlwangudlwangu obabubangelwayo nguhulumende obusayo. Yikho ke okuningi sesikwenzile kodwa sesibona thina njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ukuqhubeka silokhu sincwetshwa kanje yindlela yokukhomba ukuthi uhulumende weMelika kulabanye abone ngazani yibo okufuze bebe bethethe. Yikho ke uzahlukumeza uhulumende okhona ukuthi eqhubeke ukuthi beqhubeke begcwalise izifiso zamabandla aphikisayo. Akusikho ukuthi izinto azikantshintshi ngoba singathi konke akukantshintshi siyabe sikamba amanga ngoba i-new dispensation ubuye lokuntshintsha okuthile kwezombusazwe eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi abantu lokho bebulawa, abanye bebotshwa mahlayana, njalo abanye amalungelo abo sephulwa.
Kufuze sizibuze thina ukuthi lapho kukhuphuke khona ama cases la esithi thina ngokuwephulwa kwamalungelo abantu kunini kulapho esabona khona kusiba lobudlwangudlwangu buka 1 August lapho esabona khona ezinye ingatsha eziphikisayo ezibambane lama NGOs zimanyana ukuthi kube lobudlwangudlwangu buka 24 January. Yikho ke lokhu kuphindi uhulumende indlela aphendula ngakho kuyenziwa nguhulumende wonke nje emhlabeni jikelele ukuthi abantu bengayenzi ubudlwangudlwangu. Uhulumende esikhathini esiningi uyasebenzisa izikhali ayisona into entsha eZimbabwe kusokwenzakala emazweni amaningi njalo bona laba abesenza ubudlwangudlwangu bakwenza becabanga ukuthi kwakungasoze kwenziwe lutho kodwa uhulumende wabona kulungile ukuthi encindezele umona ongaba khona. Yikho-ke ayisona into entsha kuyenzakala zonke indawo kodwa izigilamkhuba labanye abangafuni ukuhluza izinto kakhulu bayagijima ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa.